So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ke ngithathe leli thuba ngibonge uThando Nogawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-15 lwezi 2022 ngu-Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhankaso wokhetho lwama-by-elections eBinga ezihlalweni zamakhansila ayisithupha usekuzinga eliphezulu abezanu PF besithi bazanqoba.
EBinga ukhanya uhulumende akasikhangeli, EBinga ukhanya thina sisemuva. So ngakhonoko nje abe-MDC ebebegijima besebenzise khonoko ebantwini bethi hayi khela nini ukuthi ninabalithandi.
Kodwa abebandla lesisi bathi balethemba lokuthi yibo abazathatha zonke lezihlalo.
Ngaphandle kokuthi ivoters roll yakhona ibaphambanise nje ibakhuphe endaweni zabo, kodwa abantu bethu siyabazi, thina siyicommunity siyazana ukuthi lwana uyavota, lwana uvotela laphana, mbona ngani hayi siyanqoba.
Ixuku labokholo lwesipostoli elithiwa abapostoli for ED lithi alisekeli hlangothi.
Ukuthiwa amapostori ka-ED lokhu yikube kukhuluma nje kuphela, but ngibona ngazani kuyabe kuphumela egcekeni kube kusobala kucace, ngobana lokhu kutshengisa ukuthi kabathathi hlangothi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkhankaso wokhetho lwama-by elections eBinga olwezihlalo zamakhansila ayisithupha usukuzinga eliphezulu abezanu PF besithi bazake benqobe labo kulesi sigaba. Isigaba seBinga sihlezi singesebandla eliphikisayo kusukela ngomnyaka ka-2000. Sikhuluma nje uhulumende usesungule inhlelo eziningi-ningi ezijonge ukuthuthukisa lesi sigaba ezibalisa ukuqhelisa isibhedlela, ukwakha imigwaqo, ukupha izakhamizi izikebhe zokugola inhlanzi, ukwakha isikolo sokuqeqetsha abongi, ukugebha izikotsho lokunye okuningi-ningi. Ngenyanga edluleyo ibandla le-MDCT laqotshisa amakhansila kumanisipala weBinga ayisithupha esetheswa icala lokusebenzelana lebandla le-CCC. Umanisipala weBinga ulamakhansila angamachumi amabili lanye. Idale le-nomination court lihlale mhla ziku-6 kuyona le inyanga lisamukela amaphepha abazancintisa. Sixoxe lesiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Kunakwashe Musaka ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kulabantu abangu-5 ama-councillors afakiweyo under i-CCC, yiwo ama-candidates lawo kade vele ekhona recalliweyo. Laba abahlanganisela u-councillor we-Kalungwizi ward, lo-councillor we-Sikalenge ward, u-councillor we-Smathilile ward, u-councillor we-Siyachilaba ward, u-councillor we-Kariangwe. Bonke laba bebahlanu balezikweledi ku-council, okubana yinto esaxo kwa ukubana haji umthetho ngumthetho phela. Abantu laba abangangeni eboxini ngoba abalandelanga okufunwa yi-constitution eZimbabwe, kumbe singathi Electoral Commission Act eZimbabwe. So yindaba ekhona engithi ngilazise ebantu beZimbabwe ukuthi kusakhangelisiswa ke lokho, ngoba i-council isikhiphile amaphepha yabhala la izincwadi, labo bavuma ukubana ngempela balesikwerede, bazivuma izikwerede zabo. So akumangalisi ukubana laba bengangeni kukhetho. Thina njengebandla lezanu PF silakho sibili ukuthokoza ngokunxa sikhangele ukubana siyawunqoba kukhetho lolo lubuyayo mhla ka 3 December kodwa hayi angu 4 amawadi siyawawina siyawanqoba sibili khathesi siku ground siya campaigna sikhuluma nabadala sibabonisa umsebenzi wenziwa ngumongameli welizwe ubaba uMnangagwa bayavuma ukubana hatshi akade kushotile ngukansela kuphela ofunakalayo kuyikwezi ngoba amakansela wonke kade ngawe opposition ebhinga kusela kuyi 1 kuphela esina magonde so bayabona ukuthi hatshi ukubana ikwezi le ibe mgceke ibe kahle sibili kumele sifake okansela abezana uPF so hayi silethemba sibili silethemba lokubana siyawina come 3 December out of angu 6 sikhayele lokubana hatshi angu 4 kumbe angu 5 uyabona singawawina
khona vele kuyini obekubangela ukuthi ibandla lezana uPF lingayenzi kuhle khona ngapho esigabeni sebhinga
isizathu esikhulu esekubana ibandla lezana uPF libe linqotshwa ngamabandla aphikisayo eminyakeni edlulileyo ikubana abantu bebhinga bebekhala bethi hatshi ebhinga okanye thina sikhohlwakele ebhinga okanye uhulumende akasikhangeli ebhinga kukhanya thina sisemuva so ngakhonoko nje abe-MDC ebebegijima besebenzise khonoko ebantwini bethi hayi khela nini ukuthi ninabalithandi khela nini ukuthi bayakha izikolo kwezinye indawo ngapha bayakhi khela nini bafaka ama-teachers college kwezinye indawo ngapha bafaki khelani bafaka izikolo zamanesi ama-polytechnic ngapha bafaki khela nini imigwaqo yethu thina ifila ilamathara khela nini alila manzi begijima ebantwini abantu labo belalele lebethi baqinisile laba beopposition ngempela ufulumende akasithandi yiko kade usenzakala kodwa yekelani ngitsho ukubana ngenew dispensation le ebuyileyo balayo islogan yabo eyokuthi akula muntu ochiwayo ochiwa phandle akula ndawo echiwayo so ngakho lokho umongameli welizwe samubona eminyakeni ephelileyo ebuya ebhinga ezokhuluma ukuthi hayi bhinga lisixolele sesilungisisa lokho esasipambanisa khona abantu bamemakela umongameli welizwe bamnika ithuba lokubana eyenze lokho akukhulumayo
alo ke ngumnumzana kudakwashe Msakwa isiphathamandla sebandla lezanu PF ubekhuluma ecingweni lestudio 7 esebhinga njengoba istudio 7 ingasekela ihlangothi siphinde saxoxa lomgcini isihlalo webandla lesicc esigabeni semathepheleland north umnumzana Prince Dubeko Sibanda saqala ukumbuza ukuthi umkhankaso wabo uhamba njani
kande okwakhathesi umkhankaso kuma wodi wonke engu 6 awebhinga lapho okuya kuba khona lokhetho mhla ka 3 December so far hachi kuhamba kuhle asikaboni idlakela akukabi lalabo abasiphambanisayo siyazenzela kuhle imhlangano yethu iwadi yesikhayele ukuthi mhlawumbe ungaba lodlakela eseduze legogwe kwakungani khona umkhuba ungachithekela hayi so far ama meetings ethu ahamba kuhle sokusela ngomvulo silokhu siba nama meetings endaweni ezijeneyo mbona nganayi kuqhubeka kuhle
manje ngokubona kwakho ubona ungani ukhetho lolu luzahamba kuhle na njengoba sisizwa kuthiwa kulokukhonona ngevoters roll leyo kuthiwa iyadula kakhulu
okwakhathesi thina ngale sikhangelele ukuthi kuyahamba kuhle Chris isizathu esenza ukuthi sitho njalo ukuthi inombolo zabantu bethu abayibo abaregister ukuvota siyazazi siyakwazi ukuthi khona kwavota abantu abangaki ngale ngaphandle kokuthi ivoters roll yakho ibaphambanise nje ibakhuphe endaweni zabo kodwa abantu bethu siyabazi thina si community siyazana ukuthi lwana uyavota lwana uvotela laphana embona ngani hayi siyanqoba
alo ke ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda umgcini isihlalo webandla lesicc esigabeni seMathepheleland North obekhuluma le studio 7 ecingweni esebhinga Ixuku labokholo lwesipostoli elithiwa abapostoli for ED lithi alisekeli hlangothi. Kusukela kunyanga ezilutshwana esanda kwedlula kubunjwe amaxuku amaningi akuhlangothi ezijiyeneyo zelizwe azithi for ED. Kusukela kwezamatitshala izisebenzi onozindaba labanye. osekumangalisa abanye liqhuku labezokholo lwesipostoli. Kodwa abamaqhuku la bayalandula ukuthi amabala athi 4ED amele ukuthi Emerson Lambutso ibizo likamongameli Mnangagwa besithi kumele ukuthi for economic development. Sixoxe lomunye wabokholo lwesipostoli umnumzana Maxim Kandla ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ukuthiwa amapostori ka-ED lokhu yikupho kukhuluma nje kuphela, but ngibona ngazani kuyabe kuphumela egcekeni kube kusobala kucace, ngobana lokhu kutshengisa ukuthi kabathathi hlangothi oluthile. Amabandla wonke elizweni awazokholo akakumelanga betholakale bekuzomba ngazwe, kodwa okutholakala yikuthi khona bona balandelana bengaphikisani lebutho elelizwe kumbe political party kumbe uhulumende welizwe lona lelo kumbe umngameli welizwe lona lelo, ngoba bona kabakhangelelanga ukubana betholakale bexotshanisa nalezomba ngazo. Ngakho ke babe bekhangelane lokuthi lo okhona ngaleso sikhathi nguye lo abahamba laye, kuthi amabandla aphikisayo lawo namabandla phela abe lama constitutions abo babe bephikisa ngendlela elabo ababona ngayo izisekelo zisekelo ama-political party abo emabandleni abo. Kodwa ke inxakaso singena ngapha kuleba laba ezamabandla ezokholo akumelanga bethathe any side, bahamba lohulumende oyabe khona kumbe umongameli oyabe khona ngaleso sikhathi.
Kanti vele khona bona labo abesonto zamapostori bengayekela ukuthi basekele umongameli oyabe khona njengokutsho kwakho, ayisonto elungileyo yini njengesikubona kwenzakala kwamanye amazwe?
Hayi, kuba kuvamekile lokhuyana ke amanye amazwe angabe elendlela zawo abenza ngazo, njengoba leli lizwe leli lizimele lathatha lavela lalo empini. Ngakho ke amabandla akhululekile ukusekela lokho okukhona uhulumende oyabe khona, kuya ngamabandla, asikuthi amabandla wonke, kuya ngokholo lwebandla lona lelo ukuthi bona basekelana bahambisane, ngobana amabandla wonke ayakhuleka ekhulekeli lizwe ukuthi libe lokuthula. So ke khonokere kwenzakala ukuthi khona bengameli khatshana kodwa besondele duzane kubakhokheli bezama-political parties kumbe abakhokheli bakahulumente, bebeke imikhuleko bebalethe enkosini ukwenzela ukuthi kungabi lodlame kodwa ke kube lokuthula. So amabandla kasozimelele khatshana, amabandla kasondele phansi kukahulumente ukwenzela ukuthi bebeke izandla zabo bekhuleke bekhulekela ukuthi khwe nxa kusiba lokhetho ukhetho lolu lube lokuthula. Siyibona ngaleyo ndlela. Ngiyabonga.
Hayi, lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Maxim Kandla ongomunye wabokholo lwesipostoli ubexoxa le studio 7 ngocingo ekobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi untombazana oleminyaka yokuzalwa eyithoba munwe munye 9 obelethe umntwana oyinkazana izolo esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals uziphilele kuhle. Luntombazana ubikwa ebelethe ngokuhlinzwa. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi imizamo yokubuyela kumanyano weCommonwealth okwenziwa ngeleZimbabwe ilakho ukungaphumeleli, ngoba iqula eliselizweni elomanyano lo lizahlolisisa indaba ezifana lombuso okhululekileyo okuyinto esilelayo kuhulumende kamongameli Emerson Mnangagwa. Okwamanje ke sengidedela emuva ngelithiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sounds Sanibonani basakazi bethu nonke ku Studio 7 nabalaleli be Studio 7. Wonibulisayo lapha kumdala Khumalo ngilane egoli bakwethu. Bengithanda ukuphawula kukho ke namhla lapha inkulumo le eyakhulunywa ngusizi Mchiroza ephendula umdenda lapho wayethi yena kungathiwa amashona yiwo avuzisa amaphepha ama examinations. Wenziwa lishona elilodwa lalo lelo shona lasifela ngaleso sikhathi enthanda ukuphawula ke lapha ngkunkulumo yakhe ikuthi usuka ngo 1980 lo minister azaza akwenze lokho kusofika namuhla khona le mashona lendi kwenzakala phose iminyaka yonke ukuthi amaphepha avuziswe iminyaka yonke lo nyaka nje lo isiphethe kuba nje abantwana besikolo abangedlula i 100 kodwa ekubanjeni kwalabo bantwana akula muntu omdala obanjiweyo onguye owabanikeza lawo maphepha bangakike abangabanjwanga kona le mashona land bela lawo maphepha ngoba ababanjwe bangu 100 kuphela so uChiroza angacatshi ngomunwe amashona abantu abazonde kuzondwa izenzo zawo ezimbi ngiyabonga
Studio 7 ninjani nazi hlobo zami siphilile hayi mina ngiphilile kodwa umoya wami awukho right ngendlela iZimbabwe eyenza ngakhona ipolitics yethu eZimbabwe is not targeting a party ebusa a ruling party is targeting imihlobo which is very bad ma ungaqala nokubhekana nendaba zomhlobo then you are not in politics you are a tribalist so iZimbabwe ifana ne Rwanda iZimbabwe ifani ne Rwanda ne Burundi no iZimbabwe was one country enana problem kodwa namhlanje sokulabantu abathi abangazanga bakubona la manager zanga kubona kuthiwa if you talk about kuthiwa then what happened makuthiwa what resources did we get ngoba into yayidumile lapha zinkomo kwakukhulunywa ngenkomo now people are talking about ukuthi sasine infrastructure iBulawayo yayingasebenzi kwakungalamisebenzi kwakungalani abantu babekhangela inkomo leyo ukuthi nje hayi ukulima nenkomo kuphela then amakhiwa abuya nendlela zabo lezi ezokwakha ama infrastructure idropo nani then that's fine amakhiwa abuya leya indlela baqalisa ukubusa ngiyabe indlela ogavidodi bethethe labo ko-Wilson then from there kwabuya ke isigebenga uSmith laye waqhubeka iplazi lake liseselukhwe waqhubeka wasebenza kanjani wasebuya lento le basebebuya lento amakhiwa abuya lento le kuthiwa yi-Capital City that's how into engibona ukuthi lapha abantu balahleka khona iCapital City kwakusenziwa ukuthi isigodlo lapho ufikela khona ma ubuya kwelinye ilizwe ma uzophindisa uzathola umuntu ophetheyo khona lapho engubani engu-Wilson engubani engu-Smith so now thina we are dividing ourselves angikwazi ukuthi siyaphi hayi abantu bathi bafundile bafunda ubandlululo abafundanga ukuthi ilizwe lifanele yena thank you
ngiyabingelela emsakazweni Studio 7 la kulaleli bonke jikelele ngithi phephani siya ku December manje ezindleleni sihamba khona sihlonipaneni bantu besikhalangeni bantu besindebeleni bantu beshoneni angikhethi mhlobo igama ngugodbro Khumalo ngizela ejotshwela ubhani udaba enkulu oludaba lwe-CCC ngithi lana ngikhala ngendaba ye-leadership singaniki ichamisa amandla kube nguyo siphathayo kuyonke into nguyo ophoyinta ama-ministers nguyo ophoyinta ama-vice president ebe mabili njengeZANU-PF singagobi kweZANU-PF selibona i-CCC libandla elikhulu elingagudluza ibandla leZANU-PF but singaniki wonke amandla uchamisa la ephathe njengomgabe kube nguyo siphethe ophethe eZimbabwe kube ne-top 6 njengala South Africa kube ne-top 6 kube ne-vice president kube ne-president kube ne-secretary vice secretary kube ne-chairperson kube ne-treasurer top 6 njengala South Africa and kungabi ngabantu beshiwe yarare kuphela kube labantu bakubulawayo kube nomuntu emathibeni north kube umuntu emathibeni south kube umuntu emigrants kube nomuntu emashonal east upresident ngakhela isikhathi eside bengayikophi okwezanu-PF ukuthi uvice president mabili kanjani kanjani asifuni lokuthi ibandla esihloniphayo esikwa ibandla elikhulu noba ngingumsekeli webandla lemthwazi Republic Party but esisinya ibandla elikhulu elingakhulu iZanu PF but bengicela benze njalo ostelo sizi bangicela lifikise umlezo wamphambili la liyebonisana nabantu abakhulukhulu nale phezulu naphezukile ukuthi guys cha kube top 6 kungabe ngichamiswa namandla singani ngichamisa amandla wonke no no akukho njalo ibandla esihloniphayo esisisi but for ukuthi ube namavice president amathawa yi 4 3 years funa kube njalo thina sikhomba ukuthi kulokubandlulana phakathi sicela kube ukuthi wonke amaprovince ayakhetha
sibingelele ku studio 7 kibo bonke abakhona ku studio 7 siyabonga ukubandakanyeka endaweni yasezintini zonke zayenzakala ekhaya ku studio 7 bingelela bonke nje abaphathi inhlelo zonke zase ku studio 7 hey mina ngizobuhlungu kakhulu ngezana hey ngizobuhlungu kakhulu kanye uma ngiyabheka labo bhuti ogawule uJoseph Achuma ushithi kakhulu yonke into eyenzakala eZimbabwe abayibona sithwele nzima kangaka abantu ababonke begcwele iganga ushithi bona bababili abalaba bobanani bayenele hhayi kodwa imali yodyenza inesono shem imali lesono baqinisa ukuthi imali yathengisa ilizwe namanje nawe ujoseph abalitheza phambi kwabantu emehlweni bekhangele bedizayini right ezani ibulala abantu yenza yonke into imikhuba emibi yodwa lizwe livuthuka sibazimvu uthe sifana lelanami elingakhona kuloko bathi kurayithi kuyohayi kuzabarayithi kuzabarayithi belandele inyoka engumnakagwe belandele emuva beyibona ukuthi inyoka mpela kodwa siqeda abantwana basezimbabwe singagadalekile indebele lishona yini kodwa lokhu ekuqedile kodwa kuloko bathi hayi ngurayithi indaba yemali nje gawule lojosefa nabo bonke bona babezane kodwa cabukele icabangele abantwana bena liziqhenye ngabantwana basezimbabwe hhayi itsho ukuthi lilandelele umuntu olibona ukuthi uyabulala abantu kodwa libenzela ukuthi umuntu nabanye abantwana basemajele abanye basezibhedlela abanjani kodwa kuthiwa liba right yini kumele ukuthi aliba liprotekta abantu bana laba abasezibhedlela abagulayo abanjani abatshaywa izandla kuyukuthi liyabalwela kodwa yini libatshayayo kodwa kuthiwa linelibusayo into le kumele ibonakale isenzaka ngabantu abalwisa umbuso wezandla hhayi abezane kibo abawulala abantwana kuthi bengatholi into eyenzakala ezimbabwe libabi kakhulu bantu bezane lonke noma mbane noma ungalasikhundla noma ulesikhundla kodwa libabi ngoba into eliyenzayo lisebenzisa aliyazi lonke
amabhunga namatshono studio 7 ya kulo hlupho ke la ngizwa kuthiwa umnankagwa uthi ufuna ukubuyela ku-commonwealth kanti usekwazi yini ukuthi uyabe winile yini next year kanti next year isifikile kakame lo mdala ke sifuna ukuthi next year kuyaphumani yena angazami ukuthi abe sitshela ngokuthi vision 2030 kakame kungena abanye kanti ungakhuluma ngokuthi ufuna ukubuyela ku-commonwealth ama-elections esenziwa kusasa mani ama-elections qale enziwe sibone ngombu yabuyela sibone ukuthi siyanga labo believe gawulela ayelekele ukukhombe ama-elections e-America laweZimbabwe eZimbabwe akula ama-elections lapha kuse-game park ewange national park okuliwa khona abantu batshona ezinye inyamazana zitshona zigijimisa ezinye abantu betshona betshaywa begijinyiswa bebhuqwa you can't compare ama-elections e-America laweZimbabwe gawulela nxa kuthiwa utholani uyazihawulela uhlale cholo che makhaya bona ngapha
alawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318 kwezemelika amavoti okhetho lwe-midterm elections elokhu ebalwa ngemva kweviki kwezinye izigaba lolu khetho lokho kungakakhanyi ukuthi kuhamba njani kubikwa impumela izathatha isikhathi ngoba amavoti athunyezwayo avela endaweni ezitshiyeneyo zelizwe kulawo asephumile ibandla lama-Democrats yilo elikhokhelayo edalele Senate kuthi edalele the House akukacaci ngoba lokhe kulezigaba ezifika phose ichumi ezingakaqeda ukubalwa. Kolunye udaba, izizalane zeZimbabwe esihlala emazweni zithi lokhe zilwisa ukuthi lazo zivunyelwe ukuvota zingaphandle kwelizwe. Sixoxe lomunye walaba abaqhuba umkhankaso wokuthi bavunyelwe ukuvota besamazweni aphetheya umnumzana Tamurai Gwegwerere.
Kungani iZimbabwe isiba yiyo yodwa ehluleka ukuthi abantu bavote nxa bengekho ekhaya. Khona manje sikhuluma nje amapolisa labanye abasebenza kuma ambassador kuma embassies angekho elizweni. Nxa kuvoto bayavota laba ngabantu. Kanti kwehlulani ukuthi khona wonke nje umuntu ongekho eZimbabwe anikwe lelo lungelo elokuthi avote. Enye njalo into ekhona emhlungwini ukuthi nxa ungakhayela amanye amazwe eHarare lapana kwi-embassy ye-South Africa, kwi-embassy ye-Mozambique, nxa kulokhetho emazweni abo. Siyababona belayinile laphana, bevota. Kutsho ukuthi khona asiyo nto esingathi khona ayenzakali, ayenelisi ukuthi yenzakali. Yikho lapho kumele sibuze khona ukuthi khona how. Lawa amabandla anjengabo-SADC, abo-AU, angaphi nxa sisendabeni enje. Ngoba yibo anje sibakhangelela ukuthi khona bancedise njengoba belezisekelo zokuvota abalazo abazinikezayo abazikhiphayo. Kanti ke baba ngaphi nxa sesibuya endabeni yeZimbabwe.
Manje pho lithi kuthiweni ngodaba lonalolo olokuvota abantu bengekho elizweni njengoba kukhanya wona amabandla aphikisayo engafakanga umfutho.
Hayi, ayisikuthi akula lutho elwenziwayo. Hayi, kuningi okwenziwayo ba, kuningi kakhulu okwenziwayo. Into nje kumele sibe yazi ukuthi khona lapha silisana lo muntu lebandla elivele lona. Hayi, liyayazi ukuthi khona i-vote yiyo kuphela into engalikhipha elokuzeni ekubeni ekubuseni. So bayenza yonke indlela abayaziyo, abayizamayo, abasebeyisebenzisile ukuthi khona kungavotwa ngabantu abaningi eZimbabwe. So ke senzani ke thina ezinye izinto nje? Hayi, okunye akukhulunywa phela ukuthi ukukhulume wazise umuntu ukuthi khona hawu mina ngiza kutshaya ngalesi sibhakera kumbe mina ngenza lokho. Into nje khona emgceke eyaziwa ngumuntu wonke ekuthi khona siyenzani ukuthi sincedise ekuthi kube lo vote. Into yokuncedisa lokusupporta ukuthi abantu beregister khonoko nje hayi kuyenziwa kakhulu. Ungakhangela amalokhuzini ama WhatsApp group, ungakhangela ama group awelokhuzini awezombusazwe, ungakhangela kulamanye ama group angelani lezombusazwe, ama civic groups, bonke laba babhizi benza ukuthi khona kuregistwe abantu abaningi. Nxa ngingahambanga mina ngihluleke ukuthi khona ngiye khona ekhaya ngiyovota, kumbe ngiswele lelo ngiswele le ndlela ukuthi ngivote njengoba ngokwalisiwe ukuthi ngivote ngako. Kodwa mina ngingedwa ngizabakwazi ukuthi khona ngincedise abantu abangaki, abahlanu, abane, abangu-100 ekhaya ukuthi bavote. Lokho yinto enkulu eyenziwayo kanti.
Lo ke ngumnumzana Tamura Igwekwerere, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esesigabeni seFlorida khona lapha kwele Melika.
Hey. Manai. Wazen. Zwan. Ngikhonje njanga window amthova. Ngikhonje njanga window amthova. Zwan. Kontanjanga window amthova. Zwa, kontanjanga window amthova. Manai, kontanjanga window amthova. Zwa, kontanjanga window amthova. Zwa, kontanjanga window amthova. Zwa, kontanjanga window amthova. Zwa, bathengu lova. Uthara skela kutwana mhlana lova. Uyazi ngilisenteneya, uthi kimi yena akalanda buzonlobola. Asasikile thingi yaqombola. Ngikuthabu vela ngiyabakola amayelo abamnyama njengeCoca-Cola ningabala ngapha njengamavire enqola ngikhonja njanga window amthova khonja njanga window amthova zwa khonja njanga window amthova zwa khonja njanga window amthova manai khonja njanga window amthova zwa 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 mina so pare iplan jenga chomde mbare ngilenka njenga donke tare anzwakali nje mina njenga chukele sawe ungimelele mawusuvaya mafuna manamba mizo kaya okwabafazi li demon sokufuna magaya mathi mina ng strong njenga paule 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 khonja njanga window amthova khonja njanga window amthova zwa khonja njanga window amthova
Kwa kwa njango window mchova. Manai, kwa njango window mchova. Kwa kwa njango window mchova. Kwa kwa njango window mchova. Kwa kwa njango window mchova. Kwa
Konjwe njengo windi womchova ngumanayini ke lo esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ke inhloko zezinye zendaba ebesilazo uhlelo lwethu lwalamhlanje umkhankaso wokhetho lwama-by-elections ebhinga ezihlalweni zamakhansela ayisithupha usekuzinga eliphezulu Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-half past seven ntambama.